i-Rotary yenza leyo nge-Church lapha eyisonta khona ku-United Family International. Lapha siyenze ipromote i-Judgment Day ezayenzakala eHarare mhlaka 19. Ide le siyabe sithandaza kuphela sikhangelela ukuthi ludubo esilayo thina lapha eZimbabwe lungaphela abantu singakhonza sibe sikwazi ukuthi lawe kulo Nkulunkulu and then sibe sesithandaza kakhulu ukuthi udubo esilalo lapha esihlala khona kungaba ngcono.
Selibhodabhode ngaphi langaphi njalo kuyini elikutshela abantu?
Kathesi sesivele number one ku-sports center Lwendulu Village, sidlule ko-TM number one, kathesi simpumalanga lapha kuhlala khona abaningi abangasebenzile i-Colliery Company. Sivele ku-Colliery Concession kathesi sesiyempumalanga kathesi. Ngingasikhangele inumber singu-around 200. Esikuyenza kathesi ukuthi khona sitshela abantu ukuthi hayi siyalikhuthaza kakhulu ukuthi ngali lesikhathi kumele sihambe eHarare ku-Judgment Night ka-Prophet Emmanuel Makandiwa. Sihambe siyothandaza khona ngale sibaningi. Sikhangela ukuthi inhlupho ezilazo zingaphela njengoba uNkulunkulu uthena lingakhuleka luye lithandaza lingazuza lokhu elikufuna.
Liyamthemba nalo uMakandiwa kanye lalokho akwenzayo?
Mina ngingakhulumela abanye, ngikhuluma ngiyedwa kathesi. Ngiyamthemba kakhulu because benginathi utshwala ngenze okuninginingi, but okwakathesi ngachiya sengisonta and okwakathesi impilo yami isemprovile kakhulu. At least okwakathesi ngiyakhwanisa ukuthi ngihlale phansi ngemuli yami sibe lesikhathi sikhulume inhlupho ezihlupha ngikhaya. Ama-miracles wona lawo ngiyabhiliva ukuthi ayenza khala and kuyadiphenda ukuthi ule faith yangikhona and uyavuma yini ukuthi kungayenzakala. Ungavuma wena kuyakwanisa ukuyenzakala.